impilo yami yebeyenge nje ngikhole kanze inkosi thatha bazane impilo yami yebeyenge nje ngikhole kanze inkosi thatha bazane hako Kakhonsola mina Ngikhole kabuhlo inkosi thatha bazane
Yeah.